Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 25 kumbimbitho 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lokhu kulendawo ezahlaselwa lizulu lesiphepho eManicaland ezingakafikeki okwenza amahlenga abantu basebenzele evalweni lokuthi bazavumbululani edakeni.
Ngiqinise ukuthi nxa sikhangela ukuthi kuwonakele ngomumo onjani, kuwonakele kakhulu. Ukuthi sizathola uncedo wokuthi wonke umuntu uzancedisa ukuthi eyakhe ukuthi ethenge ezinye izinto kuzaba nzima. Kodwa thina siyathemba ukuthi ingxenye zingancedisa.
Kambe amaqhinga kahulumende wokuvuselela umnotho welizwe azasebenza na?
Umkhulu waleli lizwe into oyifunayo ufuna imali evela phandle kwelizwe ukuthi ingene. Khathesi imali evela phandle kwelizwe kayingeni, kuyala yitsho leSouth Africa ayingeni kuleli lizwe ngoba kakula muntu olethemba lokuthi umbuso lwekhona silisibile umbuso kajikelele.
Lamhlanje siqala inhlelo ezihlaziya udaba lwamaprofita alodumo lokwenza izimanga. Kanti kutheni abantu bedliswa utshani lenyoka abanye bevuswa kwabafileyo?
Ivangeli lakhona ligidimisa imali alilani noJesu wasesiphambanweni noJesu ozamasinyane. Ithola bhauti ukuthi hloniphani imimeni inceku yenkosi yesaba umfundisi. Abantu bakhona bahlala besethuselwa besethuselwa kubathi bagcine bekholwa ngoba baphila besesaba ukuthi singakhuluma kubi ngomfundisi kuzaba lento eyenzakala kuwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7.
Ezinye indawo bazama ukuthi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuya kwele South Africa lamhlanje. Izolo uMnangagwa ubekhalela amabhubhe engozini yezulu lesiphepho esigabeni seManicaland wasesiya esontweni yeMethodist elokitshini leMarlboroughane eHarare. Ngomgqibelo kona uMnangagwa usuke elizweni waya kwele Angola okucunule abanye abathi ubengamelanga asuke elizweni ngoba bekulilanga alifakayo yena eceleni kunye langesonto ukuthi kukhalelwe ababhubhayo. Kodwa uphange waphenduka ngobusuku balelo langa. Kubikwa kungakafikeki kwezinye indawo ezatshaywa lizulu elaphiwa igama lokuthi Cyclone Idai eManicaland. Lokhu kwenza abahlengayo, ababalisa bakahulumende labazimeleyo, besabele ukuthi lapho befika endaweni ezingakafikwa, balakho ukubona ezinye njalo izidumbu phezu kwalezo ezingamakhulu amabili lamatshumi amathathu lathoba munwe munye, i-239, esokuthiwa ngabantu ababhubhe kulengozi. Sixoxele sakhamuzi se-Chechetshe khonale eManicaland, uNkosazana Sali Mlambo.
Ezinye indawo bazama ukuthi bephathise bencede abantu ngokuthi bepheke ndawonye. Kodwa endaweni eziningi usizo olunjalo asikalitholi. Kodwa ukudla o-Red Cross bebebanika sibili, even i-government ibizama ukuthi inike abantu ukudla. Kulama-organization o-Oxfam labo bebezama ukuthi abantu bethole ukudla lapha nalapho USAID. Kungconywana, kodwa thina sifisa ukuthi uncedo lube lunene. Into esiyifisayo.
Manje ngokubona kwakho luzaba lunengi na uncedo, ikakhulu nxa sikhangela ukubana kuyaba kufuna ukuyakhiwa lezindlu?
Ungcedi iqiniso yokuthi nxa sikhangela ukuthi ubonakele ngomumo onjani, ubonakale kakhulu. Ukuthi sizathola uncedo ukuthi wonke umuntu uzancedisa ukuthi eyakhe kumbe ukuthi ethenge ezinye izinto akuzaba nzima. Kodwa thina siyathemba ukuthi ingxenye singancediswa. Kodwa kathesi nxa sikhangele idamage ekhona, kunzima. Ngoba sibili yona imigwaqo akula. Amabridge adilikile. So ngiyabona ingathi maybe ukuthi singakhangela uhulumende. Bengafuna ukuqala ngokuwa yakhe izinto njengamabholopo lemigwaqo. Bengakathi khangela ukuthi bencede abantu ukwakha izindlu. So uncedo lokuthi abantu beyakhe izindlu amboni ukuthi singalithola. Amboni. Ingxenye kwamanye ama-organization besikhala sisithi ngabe bengasincedisa o-World Vision besinceda ukuthi abantu abangelakho abaswelayo bengathola usizo lokuthi bekwanise ukuyakha. Into esiyikhalelayo thina.
Manje uncedo olubuyayo akula kubandlulula yini ikakhulu ngokuthi umuntu ngowebandla liphi?
Lapha ukubandlulula bengingakazwi ngakho. Kodwa ngike ngazwa ukuthi kwezinye indawo othi manimani ngoba itisinge lethi manimani singathi vele kundawonye. Angithi bebesitsho ukuthi kuke kwaba labanye abantu abake bazama ukuncitha abanye abantu ukudla besithi lina lingabangapha lisapota ngapha. Kodwa uyazi nxa ulapha iqiniso yokuthi izinto zimbi, umumo mubi, abantu abaningi bebengakukhanyeli lokhu ukuthi lo uvela ngapi, lo you know usapota ngapi. Abantu besizama ukuthi sibambane, sincedane ngoba kubi okula. Ukuvuka madoda ubona izidumbu zigeleza lamanzi, ayiso into esingathi ilula, into enzima kakhulu. So abantu besizama ukuthi sibambane, sincedisane ngoba okulapha sonke siyakhala. Akulo ngambamba ukuthi mina akungichayanga, sonke kusithayile ngenye indlela. So ukuthi sibili ukuthi ubandlulula hayi belululutshwane. Abantu abaningi sizamile sibili ukuthi sibambane singakhanyeli izinto eziningi.
Hallo ke ngunkosazana Salim Lambo, isakhamuzi secheche khonale eManicaland. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhonale eManicaland. Uhulumende uthi umnotho welizwe uzaguquka lonyaka ube ngcono ngoba impawu zalokho zikhona njalo ziyabonakala. Kodwa kulabanye abathi lokhu ngamanga aluhlaza tshoko ngoba izibonelo ezikhona zikhomba ukuthi umnotho lokhe ungayi phambili kodwa ugugudeka ngamandla. Umnumzana Believe Gawule olilunga lebandla lezano PF utshele uGibbs weStudio 7 ukuthi akumelanga abantu bathandabuze ngokukhulunywa ngohulumende ngoba kuliqiniso.
Izinto eZimbabwe ziyaguquka, sikhangela umbono esidlula kuyona lo omthichano nalo. Khangela makhelwane abantu babuya bezosisekela. Ngingathi ngizanika isibonelo sawo nalo mumo wakhathesi osiriz amaphosa njengoba kade khona lo mumo wezimali nalo kade ukhona elizweni. Le nto zonke zinatekani ngiyazi. Kuyatshengisa ukuthi umumo wakhona lokhu ungani uyatshengisa ukuthi lapho kuyiwa khona phambili kungaphi. Yes, kusesebenza nzima kathesi kodwa phambili ngibonani kulokhu khanya sile ekugcineni khona ngayo. Kuyakhanya ukuthi lapho esiya khona kungaphi kodwa ukuthi nje abantu kuphela kudinga ukuthi uhulumende lo simsekele ayenze inhlelo zakhe zene zazenzayo. Omthuli inhlelo zabo zezimali zenezi abaziqhubayo sibasekele. Yiko kuphela okungasenza ukuthi siphumelele sivuselele umnotho wethu labo makhelwane bethu lobe sixhasa kangaka.
Ye kodwa siyabona ke ukuthi umnotho welizwe ungazani lokhu bhidlika kancane kancane nxa sikhangela lokho ukugugudeka komnotho kweinflation kungani sibili kuqhubekela phambili umnotho usiwa. Pho ke ongasinika iqiniso lokuthi kuza kuguquka kuyini?
Into ehlupha kakhulu kakhulu ade yimali lapha phakathi kwelizwe. Singakhangela lapho esikhona kathesi lapho esiyakhona. Sikhangele ukuthi umakhelwane bethu ngendlela abasisekela ngayo. Amboni basisekele abasisekeleli izeleze laba bantu. Basisekele ukuthi lathi siphile. Kana ni South Africa kuninjani singomakhelo no South Africa singuyama ku South Africa ngokuyama ku South Africa mbona ngani kule kusasa sile khanyayo la ngokuthi incediswa ngoba amakhelwane bamele sichase ukuqala sikale ngomakhelwana bethu South Africa. Kanti vele thina sichiza le South Africa phela kakhulu. Yiyonke into siyenza le South Africa. Xa sihambele le South Africa mbondi kule nto engasihlula. Siyakula into engasihlula umumo wethu muhle kakhulu nxa ngokanele. Njalo izinto zenezo ezikhulunywa ukuthi hawu uyabhidla, uyabhidla. Akukanto ebhidlikayo ukwathi lo hlupho lwemali, kodwa uhlupho lwemali lolu nezinto ezinye ezihlupha ezincane zenezo ezikhangelani nazo. But mbonani kuyancibilika kusiya phambili, siyahamba siya phambili.
Ye, kodwa kulabanye abathi akukhanye ukuthi kuyaguquka ngoba kulalezi nhlanganiso ezizimele zodwa. Ukhanye ngazani ziyesaba ukuthi kwele Zimbabwe zingavalwa njengakhona kokwenzakala emaswingo. Kambe ubona ngazani baba Gawule kumele beyesaba abantu kuze kufike isikhathi esinganani?
Lazi inhlanganiso lezi nxa zisiza ngapha mazingasithwali injongo zabantu abagangileyo abakhatshana thousands and thousands of miles away kulathi. Bese sito makhelwana bebe le njongo ezirayithi ngathi. Bese bebuya bona bezosisenzela inhlelo zethu zibe nzima bebe le njongo zabo. Hayi, lokhu asikufuni. Thina sifuna ukuthi umuntu ozosincedisa abuye nezandla zakhe ezihlanzekileyo, engabuye nezandla zakhe ezingcolileyo. Asincedise lapha asincedisa khona. Ilizwe leli asoze libuyele futhi kube nabana abantu abathile abakhona ngale ngaphandle abayibo abafisa ukuthi babe belawula izinto zethu phakathi kwelizwe. Thina sifuna ukuthi sizenzele ngoba ilizwe lethu ngelethu. Ababuye bezosincedisa ngokuqondileyo njalo ukuthi incedise lathi sikhule. Hayi, bona sonke isikhathi. Kanti mina ngiyamangala ukuthi kathi ngesikhathi lesana samakhiwa esadlula ngesikhathi sabomgaba esadlula esokuqala laphana. Izinto zabo bencedisa abantu lawa kodwa kulokunye abanakho kuthe ngemva kwento ye-land reform baqalisa ukuthi bakhahlile khatshana osekukhanya abantu babengathakazeleli ukuthi abantu abamnyama labo babe lokwabo njengendawo umhlaba phela wawungaso wethu vele umhlaba wawungamakhiwa ngoba udonse ama-tracts of land inkalakatha zomhlaba zonke ezinye ngezamakhiwa thina abantu abamnyama siyezi ngamagangeni khona siminyene khona ngale hhayi umhlaba ngowethu sonke sihlaleni sonkeni izinto zothi ngezothina siyafuna ukuthi sincedisane nabantu bonaba kodwa bengabuyi bezositshele kokwenza lathi sincele sincedisane nabo ngeqiniso ukuze ilizwe lethu liqhubekele phambili.
Alo-ke ngumnumzana Believe Gawule, isiphathamandla sebandla leZANU-P F, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. UGibbs Dube uphinde njalo waxoxa lomnumzana Prince Dube Kosibanda, ilunga lebandla le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Okwakuqala uyakwazi ukuthi nxa usiya lapho oyakhona nxa uhamba ngemigwaqo kuyabe kubhaliwe ukuthi Bulawayo 20 kilometers, Harare 10 kilometers, okutshengisa ukuthi siyafika kaphi lapho oya khona. Kodwa nxa ungabona ungumuntu ohambayo nje uzitshele ukuthi hhayi sesiyafika lapho engiya khona, kodwa kungelalutho olutshengisela ukuthi lapho ofuna ukuyafika khona luzakefika, then uyabe ungumuntu ohlakaniphekanga. Lapho abafuna ukuyafika khona ogawule kangikwazi ukuthi kungaphi lapho abafuna ukuyafika khona. Kodwa abantu beZimbabwe lapho abafuna ukuyafika khona kusendaweni lapho ukuthi ilizwe labo liyabalethela imisebenzi, bekwanisa ukuthi bethole imisebenzi. EBotswana ngale kulula ukuthi khona ukuthi namhlanje nxa uthe wafola wathi hayi kusasa abuyele emsebenzini, uthole phambi kwakusasa sebethe hayi wena sesiwuxotshile ngoba uphendukanga emsebenzini izulu, ubesesiyadinga omunye umsebenzi next door. EZimbabwe lokho kakukho and izizathu zakho lezi ezothi izindelezo zingabi khona zinenge zikalungisiswa. Umnangagwa akakalungisi lutho, asekulungisile kuphela umnangagwa yisikhava ahambe esibophile lapha abhoda khona ilizwe lonke lomhlaba wonke.
Ye, kodwa ke siyabona Sibanda phela bakhuluma bathi kufika nje i-Okthoba hhayi into ziyabe sezimnandi ngoba vele bayazama abakwenzayo nxa sikhangele ezenotho bazikhulumela kumbe kukhona bakubonayo.
Umkhonomi awuphoyi kuthiwa nje kusiyafika ngenakela ingaka siyabe sesisendaweni engaka. Umkhonomi nxa ulungiswa ulungiswa ngendlela leyana eyokuthi khona kuyabe kule zinto ezitshengiselayo ukuthi hayi lapha umkhonomi lapha sukhula. Umkhonomi waleli lizwe into oyifunayo ufuna imali evela phandle kwelizwe ukuthi ingene. Khathesi imali evela phandle kwelizwe kayingeni, kuyala yitsho le South Africa ayingeni kuleli lizwe ngoba kakula muntu olethemba lokuthi umbuso lokhona sibisibile ngumbuso kajikelele. Lo mbuso okhona ngumbuso owathandwa ngabantu beZimbabwe ngoba yamangala abantu ukuthi umnangagwa lokhu ehamba ethembisa abantu ukuthi zakuya lizokwenza amarali okubonga ebesiyekele ukuya khona ngoba itholakale kulabantu abalutshwana kustadium. Khona lokho kuyayenza ukuthi ama-investors abe jittery about coming into this country. So Oka ule bangabe sikila manga yikho abathi bezikila khona kususela ngo 1980 then nothing obuyashintsha lapha elizweni ngaphandle kokubana silungise ama fundamentals economic fundamentals izinto eziyakwenza ukuthi umuntu wayelethe imali yakhe mala ukuthi ekuse something ungakhangela usection I think section 71 or 72 ye constitution yeZimbabwe iyatsho ukuthi akula muntu elizweni leli ongathi yena umhlabathi olinywayo ethi lomhlabathi ngowani wonke umhlabathi owahulumente but thina njengelizwe we are an agricultural economy economy yethu ukuthi ikhule ifuna i-agriculture okwakuqala ifuna umhlabathi okwakuqala sina umhlabathi lona bekwanisa ukuthi bevuke kusasa bethi hayi wena ngoba uwe-FDC sesikuthathela kumbe wena khiwa ubuyile lapho wazoqalisa ukuthi ulime kodwa ungaluhambelana nabantu be-MDC sesikuthathela umhlabathi lo akula property security yithi yakuqala nale unless we address ama-fundamentals afana lawona lawo hayi bayadlala ogawuli
alo-ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda ilunga lebandla le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ubexoxa icingweni lo Gibbs Dube we Studio 7. Okwakathesi ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leli Citizen elekwale South Africa lithi omunye umtshayeli wendizamtshina obesebenzela kwele Botswana uphoxane lomkakhe obesephathini wayangena endizamtshineni wayitshayelela lapho kade kulomkakhe labanye bezijabulela. Kodwa undoda lo ufe yedwa ngoba ngemva kokuba abantu bonke becithekile lapho kade bekhona andubana indizamtshina itshayelele kwathunqa umlilo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lithi uhulumende usethe akusilo qiniso ukuthi edolobheni leMaswingo kulakho kudubuka amalahle awevolcano. Ugatsha lokuhlenga uzulu olwe-CPU lezinye ingcwethi zikahulumende zibikwa ziye khonale ebhikita izolo ngesiphangiphangi zabona ukuthi lidwala nje kuphela elatshayelela phansi lagiqika. Okwamanje ke kesilalele abalaleli be-Studio 7 abasithumele ama-voice notes abo nge-WhatsApp.
Salibonani, salibonani, salibonani e-Studio 7 igama lami nguThina Shempofu ngizalwa kwiLibhinga. Bengithanda nami ukujoyina uhlelo lwe-Studio 7 ekuxoxisaneni ngendaba ehlele ilizwe lethu. Njalo bengithanda lingisi. Lingisize la engaxhumana khona nomuntu osehlelweni lwesiNdebele ngoba ngumuntu osamncane ngingumfana osakhulayo njalo one sifiso sokubona ilizwe lithuthuka sizana ngiyezwa sibili nokudibana nendaba zesishona but ngidibana nazo sokunesikhathi mhlawumbe sesidlule sizinabo 3 days like manje ngithethe indaba ezange-Wednesday. So ngisalele emuva ekulandeleni indaba bengicela usizo mani ngakhona ungisiza ningidinde kunombolo zami eziphezulu oro ningiwhatsapp kuyona le nombolo.
Sanibonani, sanibonani Studio 7. Igama lami nguNoma Ngwenya. Babudube bengicela ukuthi uma une-contact zika Ezra Chisa Sibanda kunendaba engifuna ukuthi abuye sizoyixoxa mayelana nge-Google Round. Kunendawo engiyaziyo lapho engiphuma kona eTsholotsho okulamangcwaba, I can say mass grave, amangcwaba amaningi okulabantu abalahlwayo laphana abathathwa eTsholotsho ababeyithengisa inkomo zabo. Abantu labana azange babuyile ekhaya ku-ground yayo akombolezela yabathatha bonke labantu abantu babulawela kweyindawo ukuthiwa kuwobhule number one. Even okwamanje akula muntu osowake wafika kule ndawo kwa-check ukuthi khona kulezi dumbu ezingake ezikule ndawo. Anyway, if uya contactana lo Ezra Chisa Sibanda, can you please give him my phone number? My phone number is 07595402188. Now is the time ukuthi si expose laba abantu abezana. Please ngiyacela dube ukuthi khona i-message njalo ayifike kuye. Ngiyabonga. Igama lami nguNomeni Ngwenya. Bye bye.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele esivela kwamafitshane, kwesivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezempila kahle kwele DRC bathi kulabantu abangamachumi amahlanu lasithoba munwe munye abatholakale belomkhuhlane we-Ebola. Amabutho akwele Israel ahlasele indawo yabenhlanganiso yeHamas akwele Lebanon kulandela ukuphoselwa kwebhomba emngceleni wePalestine kulandela ukutshengisela. Lamhlanje sisungula inhlelo ezihlaziya udaba lwamaprofita alodumo lokwenza izimanga. Kanti kutheni abantu bedliswa utshani lenyoka, abanye bevuswa kogoqwanyawo? Okuningi asikuzweni kuhlelo lwethu. Osungula lolu hlelo engumfundisi u-Angliston Sibanda.
Okokuqala, asiyali ukuthi izimanga ziyenzakala. UJesu usayenza izimanga, uMoyingcwele usayenza izimanga. Kodwa-ke izimanga ezenziwayo zasezenziwa nguJesu, kakuseyikho lokhu okwenziwa ngabantu. Laba abantu akuze abantu bakholwe lokhu. Abantu babe bebhombadiwe ngepropaganda, bakhontrolwa, kuthiwa kuyi-hypnotizer ngesikhiwa, nizama ukugcibayo kucasa ngasendebele. Ukubamba abantu ingqondo, umuntu wakhona angabanji ingqondo, ufana nabantu bepolitiki ukuthi ngabanji ingqondo. Ingqondo yakhe ibanjwe propaganda, noma ungaze umtshele njani ukuthi lokho elikwenzeka ayisikho, ngangcono akubulale agcine se-violent. Ku-creatwa i-mindset conditioning. So abantu bakhondishiniwe ingqondo, abasaboni, abasekho objective. Ingqondo zabo konke okutshiwa ngumfundisi nokwenziwa ngumfundisi sebekubona ngani yikho okuliqiniso. Abantu abana ngezinye ndlela ingqondo zabo sezigqilaziwe, abasakhululekanga. So yikho okwenziwa ngabafundisi-ke, uzathola babe besethuselwa abantu bakhona.
Uyatsho wena ukuthi izimanga zilokhu zisayenzakala zikhona, kodwa-ke umuntu ezabe eyayehlukanisa njani ukuthi lesi yisimanga seqiniso njengoba isimanga vele kuyisimanga?
Okokuqala nje, izimanga zeqiniso kazidingwa, ziba segcekeni nje zibe sobala. Ake ngithi mina eBhayibhili iyakhuluma ngomuntu okuthiwa nguBhatimewu, isiphofu. Ngumuntu oyekhanya owayesaziwa esigabeni ukuthi uBhatimewu kunjani, uyisiphofu. So mama kungenzakala ukuthi umuntu onjalo atholakale esebona, isimanga, ngoba kuyabe kunabantu abamaziyo ukuthi uBhatimewu vele siyamazi, ubehlala egedini laphana ecwela eyisiphofu. Hhayi, lezi zimanga zokuthi umuntu uyahamba eqhathwa angene phakathi kwebhokisi azenze umuntu ofileyo abe sokuthiwa yisimanga. Ekucineni kwakho konke, uNkulunkulu akakuyekelele ukuthi amanga aprivate, kuyacina be-expose. Ngoba kuthe sokwenzakale lokho osikubonileyo kusenziwa ngabolukhawu, kufike sokuvela umhlaba wonke wabona ukuthi into leyo abayenzayo ngamanga. UJesu abe sekhuluma eBhayibhelini ethi lizabazi, abaprofethi bamanga lizabazi ngezithelo zabo. Into yokuqala, abantu laba futhi abanye bakhona abakwenzayo, bakwenzela imali. Ivangeli lakhona ligijimisa imali, alinani noJesu wasesiphambanweni, noJesu ozamasinyane. It's all about ukuthi hloniphani nimene inceku yenkosi, yesaba umfundisi. Abantu bakhona bahlala besethuselwa, besethuselwa, baze bagcine bekholwa ngoba baphila besesaba ukuthi ungakhuluma kubi ngomfundisi kuzaba lento embi ezayenzakala kuwe.
Manje-ke nxa sikhangele khona lokhu okwenzakalayo, singathini nxa sibona ukuthi iningi lalabo abangani bayakholwa izimanga zonezo ezingasozimanga ngabantu besifazane, kuhamba njani khona?
Vele ka bayatholakala abantu besifazane baba abathanda ukuthatheka kakhulu entweni eziningi. Yabona abantu abangamadoda baqala ba analyze izinto eziningi bazicubungule. So abantu abasebesimama besintwana abaningi yibo abathatheka yibo abatholakalayo. La ungase uhambe nje ezintabeni lasemagangeni ababe besenziwa into ezifanifani sebe kulabo mama abaningi. Khona ukuthi la ngesikhathi kaJesu etshumayela babevele bebaningi omama okwedlula ubaba. Kodwa into engithanda ukuthi ngiyigcizelele kubalaleli ukuthi uJesu wakhuluma kumele angusethuse wathi bazaba khona abaprofethi bamanga abaningi labo Kristu bamanga. So lokho kwenzakalayo kugcwalisa okuthiwa ngumbhalo. Wasegcizelela wathi yena lingethuki lingathatheki ngalutho.
Hello ke bekungumfundisi Angliston Sibanda. Kusasa siyaqhubeka ngehlandla lesibili lohlelo lwethu sixoxa lo Tilda Moyo Kariza Mamba. Yena ke liyamazi u Tilda Moyo. Sizaxoxa la ke kusasa ngodaba lunye. Ongakhethwa kuminyaka emibili esanda kwedlula ukucubungula udaba lokuthi uMongameli Donald Trump welemelika engaba wasebenzelana na lelizwe leRussia kukhetho lokudinga uMongameli, umnumzana Robert Mueller ugqibe umsebenzi wakhe izolo esithi uTrump umsulwa. Kodwa uMueller kazange athi uTrump ulecala na kudaba lokwenqabela umsebenzi iobstruction ngesilungu kumbe hatshi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Quiet Ncube.
Uyazi ipolitiki yalapha ezinasiyene America is very complex. Ukuthi kazange adile lama Russia completely, I really don't think it's true. Khona nje ukuthi abantu bakhe kade bedila leRussia, abantu abakhe, umkhwenyana wakhe, lama lawyers akhe, and all these people, even these people asebebanjiwe bafakwe ejele. I mean, they represent him. Don't forget ukuthi uTrump, there was a time when he had a physical meeting one-on-one with the Russian president, and that report was not even reported to anybody. Nobody even knows ukuthi babe khuluma ngani. That is unheard of in American politics. Usually kumele upresident umeza khuluma lamanye ama world leaders, there must be a representative, he must be with somebody else. Yena babe yibo bobabili, what were they talking about? Umango iyasola khonapha
manje ukuthi singabona kuphuma okunye yini sokuthiwa khona hayi sesilobunye ubufakazi kumbe indaba le izahle iphelele khona.
Ukuphela kangikholwa ukuthi isiphelile. There is a lot to be dug in. Kumele badinge i-Congress, particularly ama-Democrat side of the Congress, they are willing to go an extra mile because there's a lot to be investigated. Even unasingeni umyula yena ngwakhe, they might even subpoena him.
Sifundo bani singasithola ikakhulu sikhangela ukubana thina owethu uMongameli akula esingakubona okunje kusenzakala kuye?
Unfortunately, iZimbabwe kayifundi. iZimbabwe sehluleka okuyikuthi ngabazimisele sibili ukuthi baguqule izinto, bantshintshe the way of governance. This was their opportunity. OED as Zimbabwe, they literally have an opportunity to show that they can make a significant change. That's left to be seen. Asikwazi ukuthi bangakwanisa yini ukufunda bona bengazama ukuthi balalele okwenziwa ngabanye abantu. Kabadinga ukuthi bafunde eAmerica. Khangela amanye amazwe njengabo Rwanda, khona le Africa. Sebentshintshile izinto to benefit inasingeni abantu beRwanda. IZimbabwe has a long way to go. Kulezinto ezincane kakhulu okumele ukuthi ngabaya finalise ukuthi bazenze. Kabadingi ukuthi bakophe okwenziwa ngapha eAmerica. Ziningi ezinto abazenzayo benza ngabomu. Bayakwazi ukuthi into eqhakathekile efuneka efunwa ngabantu yeyiphi, but behlulwa yini. Yikuzenzisa lokho. Ngumbono wami lowo kuphela. Asoza funda. Ziningi indlela zokufunda, ziningi indawo lapho abangakopha babona ukuthi abanye abantu benza. Njalo kuningi abakwaziyo bona ngokwabo okumele bakwenze. Abadingi ukuthi bafunde kwamanye amazwe. Yikwenzama ukuthi ngichazise.
Hayi siyabonga mnumzana Quiet Ncube, sesigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.